Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 10 Mkwenkwezi 2022 ngikhathele Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
ulumende kumele ebethe imithoba yakudala iphendule emgaqweni so that it complements i-solution yokuthi abantu bekwazi ukuhamba kungelankinga yokuthi uhulumende kumevuleka imithoba yakudala ifocoli.
UZulu ukhuthaza uhulumende labakumsebenzi wokuthwala uZulu ukuba badinge indlela zokuqeda udubo lokusilela kwezimota lamaphasi kuhambisa osolubhahile elizweni lonke.
Sithethi nasizovula leyo platform ukuthi batshengiseni ukuthi bezwa njani ngobunzima lwabadlanga labezikolo, ngoba sesibonke ukuthula kusoze kuhlonge kulethi umahluko. Kunini sithule, kunini sihlezi phansi? So sithi nabangayo esikolo bahlale phansi. Yindlela ukuthi ngokuqala asonkeyokuyela ngendodwa ilanga lokuqala ukuthi uzothatha iminyaka emingaki, owamaviki amangaki, owamahola amangaki. Lokho kuza kujemayina ukuthi i-response yabantu labo kumele balungisele izindaba zefizi bazake phendule kwanini.
Abafundi abaqhuba izifundo zaphezulu elizweni bathi bajabuliswe kakhulu ngokuphumelela kumkhankaso wabo owe-shutdown Zimbabwe ngokutshengisela ngokungayi esikolo lasemsebenzini oqhutshwe izolo. Ingcwethi ezihlaziya ezomnotho zithi amanyathelo ethulwe nguhulumende sithi ngokulungisisa isimo somnotho welizwe azakwenza isimo lesi sonakale ngamandla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. UZulu ukhuthaza uhulumende labakumsebenzi wokuthwala abantu ukubana badinge indlela zokuqeda udubo lokusilela kwezimota lamabhasi okuhambisa osolubhahile elizweni lonke jikelele. Lolu dubo luqale ngokumiswa kwemijova ekuqhamukeni kwe-COVID-19 ngomnyaka ka-2020 lapho uhulumende abeka umthetho wokuthi bonke abafuna ukuqhuba lowo msebenzi kumele babhalise ukuba basebenze bephansi kwenkampani kahulumende eye-Zupcom. Iyintethele zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ensukwini ezisanda kwedlula iningi labezimota ezithwala abantu bagcine sebephuma kusivumelwano sokusebenza phansi kwezupko bekhala ngokuthi imali abavumelana ukuba bazoyithola bengayitholi. Besithi lalapho bezithola lezo mali zingasabancedi ngalutho njengoba ziyabe seziwile isisindo nxa uqathaniswa ledola leMelika. Lokho kwenzakala njalo ngesikhathi amapholisa esesungule umkhankaso wokubopha abezimota ezincane labamabhasi akade ezethwala abantu bengelamvumo ngoba bengekho phansi kwesivumelwano seZupco. Omunye wabameli bezigaba edalela eParliament labatsha iJunior Parliament emela isigaba seNorton uKudakwashe Madziwa uveza ukukhathazeka kwakhe ngalolu daba.
Kuzosiphambanisa ukufunda kwabo ekilasini njengoba bezolahlekelwa zifundo zakuqala zekuseni. Kusitsho ukuba akasoze aphatheke kwisifundo sakuqala lesesibili ngoba efike esikolo ngabo-9 yena umuntu kumele aqale ukufunda ngabo-7. Ngakho bazaqhubeka belahlekelwa kakhulu abafundi.
Okusekelwe ngowake waba yisiphathamandla senhlanganiso yezifundi zemakolitshini lemayunivesithi eyeZimbabwe National Association of Students Union ZINASU uJingani Shoko.
Uhulumende kumele ebethe imithoba yakudala iphenduke emgwaqweni so that it complements i-solution yokuthi abantu bekwazi ukuhamba kungelankinga yokuthi uhulumende kumele ebethe imithoba yakudala before COVID.
Omunye wabasebenzisana labenhlanganiso yabatsha eye Youth Advocacy for Reform and Democracy YAD uSteven Isibanda laye uthi makudingwe indlela zokuqeda lolu dubo.
Ukulenze wayezama ukuthi wayecabanga ukuthi uzakwenza into enhle kodwa esingakuthe ukuthi wehluleka amakhombe abenceda kakhulu amafutha okuhambisa bedua bedumba kodwa amakhombe abetholakala transport fees futhi benethina ngicabanga ukuthi lapha siyafuyesiya upoint b from point b to point c kuyokhambeka kodwa kwamanje umuntu gasakwanisa ayibona izihlobo zakhe ayibona abangani ayibona abagulayo lanqala engagula ebusuku ngasenelisa ubanayo esibhedlela.
Uhulumende uthi kunengi akwenzayo ukululungisisa udubo lokusilela kwezimota zokuhambisa elizweni osaphethe isikhundla sokukhokhela inkampani kahulumende ethwala uZulu eyeZupco. Umnumzana Evaristo Madangwa utshele abephephandaba leSunday Mail ukuba sekuzosungulwa isitimela esihamba emini ukuthwala abantu ukwehlisa udubo lolu. Ngomgqibelo umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise uZulu ukuba abakumsebenzi wokuthwala uZulu sebezavunyelwa kusimo esasiyiso kungakaqhamuki i-COVID-19. Kodwa lokho kuyekethiswa kwemithetho ukuba abemichova labamabhasi abasebenza bezimele baqale ukusebenza ngokusemthethweni esithi kuzokwenziwa ngemva kokuba uhulumende esebeke iziqondiso ezizolandelwa zokusebenza kwabo njalo akachongo ukuba lokho kuzaqala nini njengoba abantu lokhe bebhekane lodubo ukuya emsebenzini kanye lokuphindela ngasemakhaya sebechayisile emsebenzini. Iningi libonakala lihamba ngenyawo imango emide kumbe beminyezelene emabhasini aweZupco amalutshwana ahambayo. Abanye sebeze belahlekelwa imiphefumulo ngokugada izimota ezingela mvumo ezigcina zigijinyiswa ngamapolisa kudala ingozi zomgwaqo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Abafundi abaqhuba izifundo zaphezulu emakolitshini lasemayunivesithi bathi bajabuliswe kakhulu yiphumelela komkankaso wabo owe-shutdown Zimbabwe wokutshengisela ngokungayi esikolo lasemsebenzini oqhutshwe izolo ngomvulo. Injongo yalokhu kutshengisela ibingeyokuveza ukukhathazeka kwabo ngokukhuphuka kwendleko yezifundo lentengo yento yonke elizweni. Umkhokeli wenhlanganiso yezifundi eye Zimbabwe National Students Union umnumzana Benoni Ncube uthi bazaqhubeka betshengisela ngendlela ezehlukeneyo uhulumende aze alalele izikhalazo zabo. Uncube uchasisa kabanzi ngalolu daba kungxoxo ayenze lo Mike Obe weStudio 7.
Lapha lihlangana labantwana besikolo bekhuluma betshengisela o belazisa ngobuhlungu abahlangana labo bese kufundeni emayunivesithi. So thina njengenhlanganiso ehlanganisa ama-students wonke afundayo sithe thina sizovula leyo platform ukuthi batshengisele ukuthi bezwa njani ngobunzima lwabahlangana labo ezikolo ngoba sesibona ukuthi ukuthula kusoze kuphonge kulethe umahluko. Kunini sithule, kunini sihlezi phansi? So sithi nabangayo esikolo bahlale phansi. Yindlela ukuthi ngokuqala solanga asonjokela ngelodwa ilanga lokuqala ukuthi uzothatha iminyaka emingaki amaviki amangaki amahola amangaki lokho kuza determine ukuthi iresponse yabantu labo kumele balungise lezi ndaba zefees bazabe bephendule kwanini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ikhuthaza abasakhulayo ukuthi babe nengxoxo nohulumende ikakhulukazi ngesikhathi esinje whereby you guys njengabasakhulayo likhanya litshengisele ukuthi hayi alithabanga ngalokhu okwenzakalayo elizweni. Lige lazama na ukuba le ngxoxo lohulumende.
Akunzima ukuthi nasiphonge usondela kuye. So esikwanisa ukwenza ukubhala incwadi lakhona ke esikwenza ku-social media and sesikwenzile. But yena akakatsho even kanye ukuthi adobhe leyo foni yakhe athi bengicela ukukhuluma lani or asikhulume bafana or wathi asenzeni sososo hhayi uthule. Kodwa ngabe ukwafika watsho ukuthi asikhulumeni asali ngoba siyazi ukuthi ipower ivela ngaphi lokho siyakwazi. But yena ukuthi athi sikwisenele sokubuya kwi-ofisini yakhe sibuye soqoqoda ambone lokuthi singaphenduka siphika nxa singahamba khona. But yena uyenelisa ukuthi athi sebone lokhu asibize and siyenele sokuhamba gladly singala problem.
Lifisa ukuba nempumelelo enjani lisebenzisa umkankaso lo we-shutdown Zimbabwe?
kulezinhlungu eziningi ezihlupha ama students kule ndaba ze rental because ama in schools azisenelisi ukugcina abantwana phakathi but zilokhu zithatha phela zibangenisa ezikolo so bagcina siya rent ezindlini phandle sesibhadala ama rent amakhulu ukudlula even sona esikufisa ngkhona kumele sisibhadalelise so sifuna ukucela ukukhulisa indaba ikhulisa indaba le ama rentals ngoba la indaba ama rentals izinto ezi under of ministry i-housing iyakwanisa ukupheka ukuthi nxa lihla gcina abantwana behloso so gcina ni rentals la sibuye kwindaba yenzifisa yebo siya understand ilizwe lifile angeke sithi nabehlise ischool fees kuze kufike leli nani lapha ephansi asithi noma kusala abafake ezinye indlela zokuthi senelise ukubhadala ngesikhathi esenelayo ngoba le imali abayidingayo uholo lwabazali bethu alufike half yana le imali abayidingayo okusho ukuthi bona mina becabanga kuhle kuhle kumele bathi ukuthi alright khupha engaka ngenyanga ezingaka wenelise ukuthi nxa usubhala ubusubhadela kumbe bathi hayi thina sizabamba ama-results akho wena uzacina ukubhadala imali yethu nxa usufuna uthathe i-certificate but bona bayakutsho ukuthi uthi uvule namuhla ngemva kwamaviki amabili bathi awukakhuphi le imali esiyifunayo so wena sokumele uphinde sibona ngani lokho akulunganga given ukuthi yibo abanikazi belizwe and bayakwazi ilizwe abalibusa lini njalo
mhlaka 10 ke bakhona abanye abontana abathi ababuza ikakhulukazi ku social media bayabuza bethi okay yebo siyatshengisela mhlaka 9 mhlaka 10 ke if there's no desired result bona kumele bayenze
I think sokufika isikhathi sokuthi abantwana bazivisise ukuthi into le esiyenzayo asiyenzeli omunye umntwana uyazenzela wena wedwa lawe as a student because noma ukwanisa ukubhadala I assure you kusiyadlula amasinesa lawa buya lathi ungasakwanjisa so thina sithi ubumhlakanayo ngokuqala lawe as a student ungabona kungalungiswanga leyo ndaba yomhlakanayo ungabuyeli eklasini until kuze kulungiswe ngoba the moment uyeli iyakhwela futhi and ukhangele ukungabi feka khona wena ungahamba omunye engahambanga isithu wena usiyene isithu mela abanye wena usuhamba uyofunda mhla kusehlula wena ukuthi ufunde ubona ngani ngoba nozavuya futhi azokuncedisa wena sokungumukhalayo
umnumzana Benoni Ncube umkhokheli wezinaso limuzwe ixoxa lapho ecingweni lo Mike Obey we Studio 7 eseHarare uMike uphinde waxoxa njalo lo mnumzana Nyasha Gwazemba olela amalungelo abasakhulayo
uhulumende kamnamba kwasesizamile ukuthi sihlale laye phansi sikhulumisane laye ungakhanyela iminyaka edlulileyo amatitha I think sebehlalisane nohulumende kamnankagwa more than 10 or 15 times amanesi last time bazama ukuthi bahlale phansi bakhulumisane nohulumende kamnankagwa kodwa amanesi agcina esengahlukunyezwayo sebetshaywa sebegijinyiswa babuthwa abanye sokwehlule ukuthi sizame ukuthi sihlale phansi nohulumende kamnankagwa sikhulumisane laye sokwehlule ukuthi sifike ukuthi sikhulumisane nini because sithi hayi since sokwehlule ukuthi sikhulumisane kungangcono si-exercise i-right yethu okubhale ku-constitution yelizwe ukuthi hayi sine-right yokuthi singene emgaqweni sigangaze nokuthi sihlale ezidlini zethu singaphatheki ku-anything eyenzakala kuleli lizwe until beze bebone ukuthi for sure abantu sebethini
njengosakhulayo kuyini okwenza ukuthi uqakathekise ukuphatheka kulo mkangaso
okay okungenza mina njengosakhulayo ngiphatheke kulo mkangaso ngikuthi sengiyipolile ukuthi intsha yethu eningi abakaze abasebenze abakaze bahole yona i-payslip kabayazi ukuthi imali ibazithathwa njani kwi-ATM abanye bakwazi ukuthi babethunywa ngabazali but bona intsha ayikaze ikuthole khona lokho abanye sebeze begwanisa 30 to 40 abanye sebeze begwanisa 27 years abakaze basebenze so kutshona sisithi sekekele ukuphatheka kulo mkankaso kuyasipisela emuva njengentsha sokugcwele abantu nje kuphela amantsha yokibhema ama-drugs so at the end of the day kungangcono sithengisele njengentsha siphatheke kule shutdown ukuze uhulumente wethu abone ukuthi abantu abasha sebedinile
umnumzana Nyasha Gwazemba ngolwela amalungelo abasakhulayo limuzwe ixoxa lapho ecingweni lo Mike Obey we Studio 7 ekobulawayo la abantu kuhlelo The Connection uMichael Obe kwestudio 7 namhlanje uxoxa labatsha ngenhlupho ababhekane lazo okubenze bagcina beqoqa ukutshengisela okwe-shutdown ngomvulo okuluhlelo olukhokhelwe ngabenhlanganiso yezifundi zemakolitshini lasemayunivesithi eyezinasu. Izincwethi ezihlaziya ezomnotho zithi amanyathelo ethulwe nguhulumende esithi ngawokulungisisa isimo somnotho welizwe azakwenza isimo lesi sonakale ngamandla ngoba amabhanga esevinjwe ukunikeza izikweleti. Bathi lokhu kulakho ukubulala amabhizimusi amaningi ngoba evele esehluleka ukuthola idola lemelika emkambo owafakwa nguhulumende. Bathi njalo amanyathelo azajezisa uzulu ukwedlula wonke umuntu. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende wethule izinqumo zokuzama ukuthi ahlenge umnotho welizwe kanye lokuthi idola lemelika litholakale lula. Kodwa iziqondiso lezi zisolwa ngabaningi okugoqela abenhlanganiso zabosomabhizimusi ezinjengabo Confederation of Zimbabwe Industries, i-CZI, abomanyano wamabhanga oweZimbabwe Banks Allied Workers Union izibhawu, labanye bethi lokhu kuzakwenza uzulu athwale nzima ngamandla. Zithi njalo ukuvimba amabhanga ukuthi abolekise imali kuzaphehla ukusetshenziswa kwemali ngaphandle kwamabhanga kwenze ukuthi amabhanga akhweze imithelo yokusebenzisa ibhanga ngoba esethathelwe indlela zokuthola inzuzo emsebenzini wawo. Lokhu kubikwa njalo kuza kwenza amabhizimusi ehluleke ukusebenza ngoba engasenelisi ukweboleka imali emabhanga okuzatshiya uzulu ofuna ukweboleka imali yokwelatshwa kumbe eyokubhadalela indleko zezikolo esebunzimeni obungadala ukulahlekelwa yimpilo. Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcweti kwezomnotho, uthi abantu abathola izimali ngaphandle kwamabhanga balakho ukufihla imali zabo.
Esokukhweza ama withdrawal charges or ama transfer charges awe manostro account, mina mbona ngazathi lesi siza affecta kakhulu iavailability yemali lesikhathi esingathi khona yi disintermediation abantu bengasasebenzisi ama bank. Let's not forget ukuthi bulk of our money or foreign currency still lie, it's coming from ama remittances or imali ezivele eGoli, abantu abasebenza eGoli. I-cash lay it's still not in the formal system. I-cash lay izangena njani ku-formal system? Ingena nxa umuntu lowana engangena isitolo ethenge, isitolo sihambe siye ebhenki. Kodwa nxa sokulama punitive charges, isitolo sizaba motivated ukuthi sifonele usupplier simtshele ukuthi hayi mina ngiyakubhadala imali yakho iyi-cash. Kutsho ukuthi khona isupply yemali on the interbank market is then affected. So
uNdlovu uqhubeke elandisa ngokunye esokungenzeka ngenxa yesinqumo sikahulumende.
Singakhiphi dual currency kutsho ukuthi akula chance ukuthi i-forex ingene ku-formal market. Nxa singayenza i-monocurrency kutsho khona ukuthi abantu bazabe be-forced ukuthi betshintshe imali yabo whether bayithethe komkhulu bayithethe ngaphi. Nxa ule-forex yakho uzaba forced ukuthi uyitshintshe i-forex yona leyo uthole idollar. Okuba khona ukuthi kuya-increase i-demand ye-dollar ngoba lwana laye osethole i-RTGS uzafuna ukuthi khona kwanise ukuthenga i-US. Kodwa konke lokhu kuzadiphenda ngokuthi uhulumende yena ngokwakhe uzimisele kangakanani ukuthi elandele izinqumo asezifake khona kahle.
Umnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi kwezezombusazwe, uthi izimiso ezifakwe nguhulumende zilobunzima kakhulu.
Iye kuyazwisiseka ukubana abanye abantu kade sebephambanisa khonapho sebeboleka imali bese besenze lokho abade i-speculations bethole imali eningi. Kodwa okuqathileyo ukuthi kwesinye isikhathi nxa kule gundwane endlini kuyabe kuqathekile ukuthi singatshisi into, kuyabe kuqathekile ukuthi igundwane linjani libulawe. Ngisho ukuthi bona zani nxa amabhenki nxa ngasakwanisi ukuthi aboleke abantu imali, aboleke amabhizimusi imali, amabhizimusi amaningi azakufa ngoba kade dinga sibili usekelo kumabhanga ukuze asungule aqhelise amabhizimusi lohulumende laye uthola i-revenue eningi sebezafaka ama-forex abo emqamelweni befihla ama-forex.
Unkosikazi Mona Lisa Ntini, isakhamuzi sakoBulawayo uthi okwenziwa nguhulumende ukujezisa abantu abangelacala.
Ngokunanzelela kwami siyajeziswa nje, kodwa uhulumende uyakwazi ukuthi abenza lokhu ngobani lamabhanga akhona. Into okumele ayenze ukuthi aqale abajezise andubana wonke umuntu afele amagwala abo. Eqinisweni thina amabhenki asifiyi njalo asisoze sifiye kungakalungi economy. Imali esiyitholayo ayidlule ebhenki, ngakho lathi siyesaba ukuya ebhadala i-tax ngemali esiyithole nzima.
Uhulumende wethule izinqumo zokufaka umthetho athi uzathuthukisa umnotho welizwe, ethi ukungathuthuki wawo kubangela izinto ezingalunganga ezenziwa ngabantu, ukuthengisa lokuthenga idola lemeli kanye imali ephezulu emkambo omnyama kulokusebenzisa umkambo owebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe. Kunje idola lemelika emkambo we-RBZ lithengwa ngamadola aphansi kulamakhulu amabili amadola eZimbabwe. Kuthi emkambo omnyama idola lemelika elilodwa lithengwa lokuthengiswa ngamadola angamakhulu aphezu kwamani aweZimbabwe i-$450. Inhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce iZNCC layo yethule umbiko isola iziqondiso zikahulumende njalo isola amanyathelo athathwa ngaphambilini adala ukusilela kwedola lemelika ekakhulu lapho kulethwa ibond note. Basola njalo uhulumende bethi amanyathelo athathwayo akakhi njalo akasebenzi okwesikhathi eside, asebenza khonapho khonapho, agoqela imali ezasebenza kuhlelo lokulungiswa kwemigwaqo olwe Emergency Road Rehabilitation Program, ukwakhiwa kwamadamu kanye lokubhadalela ukhetho lwama-by-election lokubalwa kukaZulu ku-census. Imele Studio 7 woBulawayo, ngingobathabile Masuku.
Lokhu sikudaba lunye, inhlanganiso emela izisebenzi zamabhanga eyeZimbabwe Banks and Allied Workers Union kanye leziphathamandla zamabhanga zithi inyathelo likahulumende lokumisa amabhanga ukukweletisa uZulu imali lamankampani lizabangela ukuvalwa kwamankampani amaningi njalo lifake uZulu ebunzimeni obumangalisayo. Tungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Iziphathamandla zamabhanga ezingathandanga ukubethwa ngamagama zitshele umsakazo weStudio 7 ukuthi ngokumisa inhlelo zamabhanga zokukweledisa, uMongameli Mnangagwa wenze iphutha elikhulu elizadiliza umnotho ngamandla lanxa nje esithi uyawuvuselela. Umnangagwa wethulela umthetho ngempela sonto ngoba esithi kulabantu lamankampani abathatha izikwelete ngenjongo yokuyathenga lokuthengisa idola lemelika emkambo wensitha, khona athi yikho okubulala umnotho. Kodwa iziphathamandla zamabhanga zithi leli nyathelo liza kuba lomthelela omubi hatshi kumabhanga kuphela aphila ngokukweledisa, kodwa lakumankampani aqiniswa yimali avame ukuyiboleka. Amazwi la agcizelelwe inhlanganiso emela izisebenzi zamabhanga izibhawu yona ethule umbiko namuhla isithi inyathelo leli liphazamisa loZulu Makhaza obephila ngokuthatha izikwelede emabhanga ukuze ahlawulele indleko ezifana lama-school fees, inhlelo zempilakahle lokunye okuthiyeneyo. Ngokunjalo izibhawu ithi umnankagwa kumele esule lumthetho ngokuphangisa. Ingcwethi kwezenotho lazo zithi mubi umthelela walumthetho. Nansi enye yazo umnumzana Regishoko.
Loba balimi bagijima besiyaboleka imali eya AFC, e-Wheat production ne summer preparation bonke lokhu kuba affected ngeban leyo okunye futhi kunazilayo kubana iban leyo ayila timeline ukuthi ingokwesikhathi esinganani iyenzeni ifuna ukuachivana njalo kusunanzelele kubana futhi iban leyo ayisapotwa ngumthetho kuye proclamation ka president akabi lomthetho owenza ukuthi ibhani be effective ngaphandle kokubona i-reserve bank ibhalela amabhenki ukuthi lilandele leso sinqumo kodwa bayasilandela njani kungela mthetho ngoba kula mthetho osupporta ibhani naleyo
amazwi kashoko agcizelelwe ngusomabhizimusi umnumzana Bheki Impilo Sithole
uhulumende utageta nje general public abantu abaphansi abazizamelayo phansi yena should target come up with solutions ezatageta abantu benalabana abaphezulu khona ngale engawina khona ngale manje kukhaya kulobunzima ukuthi abantu abaphezulu khona ngale qinise ebabophile abantu abasethethwa ngokubotshwa vele kakuzabotshwa kuyabotshwa abantu abazamelayo nje abaphandle ama entrepreneurs abazenzela ama business aphansi ikanti abantu ina laba abenza corruption ephezulu lama figures aphezulu ababa scot free akula noma ngasokukhuluma ngokubotshwa ukuthi akuzabotshwa kuyabe kubotshwa bona abantu ina laba nje abaphansi engikhuluma ngabo nje ama entrepreneurs
ngaphandle kokwalisa amabhanga ukukweletisa umnankakwa ukhweze umthelo osubhadalwa ngumuntu nxa ekhipha imali yemelika ebhanga uthe njalo abazabotshelwa amacala aphathelane lokudiliza umnotho bazakwetheswa izigwebo zokupika ejele kambe lawa manyathelo angaletha ububelo na kwezenotho na ngunjalo ushoko
angiboni kulobubelo obukhulu ngemizamo esifakiwe ngoba mina ngikhangela kwami kubana sizama ukuregulate i-confidence ngokwenza esikwenzayo okwenziwa nguhulumente i-confidence ayiregulatwa i-confidence iyabhildwa kwesisikathwe yiluza nale ncano layo especially nxa usuyincrease ama-charges ngoba abantu asebezabhenka imali ezindlini kumbe begcine ngaphansi kwemiqamelo
unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Japhet Moyo laye uthi uhulumende ulahlekile
angaba ngamanyathela afanana lomuntu ozama ke ukukhongozela amanzi athontayo endlini agijimele ebhakede ke ezama ukuthi avale ke amanzi engachithekeli phansi kanti okuqakathekileyo yikuthi uphahla lonke nje lufanele ludilizwe luqalwe kutsha
kuke kwaba lombiko obikwa wethu lwelibhanga lebank ABC lisola amanyathelo kamnankakwa ekuseni namuhla kodwa leli bhanga liphangele thula umbiko lisithi liyazisekela lezi zinqumo ngimele iStudio 7 ngiseWashington yimi uNtungamile Nkomo.
Singeke sihlukane sihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela uzulu ukhuthaza uhulumende labakumsebenzi wokuthwala abantu ukubana badinge indlela zokuqeda udubo lokusilela kwezimota lamabhasi okuhambisa osolubhahile elizweni lonke jikelele. Abafundi abaqhuba izifundo zaphezulu elizweni bathi bajabuliswe kakhulu yikuphumelela komkhankaso wabo owe-shutdown Zimbabwe wokutshengisela ngokungayi esikolo lasemsebenzini oqhutshwe izolo. Ingcwethi ezihlaziya ezomnotho zithi amanyathelo ethelwe nguhulumende esithi ngawokulungisisa isimo somnotho welizwe aza kwenza isimo lesi sonakale ngamandla. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah nesithi asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lelakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.